Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-27 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gande, ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko okwenziwe eHarare izolo kungaba kutshengisani.
Kuyadanisa ukubona abantu abadala abalwisana lo hulumende wobandlululo sebehlukuluzwa ngohulumende wabantu abamnyama baze bacine besukuma bazama ukutshengisela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni webandla lezanu PF eBindura namuhla.
Mnangagwa usemthethweni ngokwesingesi kwesisekelo sombuso wezanu PF, njalo nguye upresident okhona kathesi isisekelo sombuso wezanu.
Ibandla le-MDC Alliance lithi lifuna umanyano weSADC ungenele kudaba lweZimbabwe ukuze kube lenkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe.
Silabantu abalengqondo ehlala icabanga ukuthi usizo lwabo vele kumele uvele kwabanye abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko eHarare izolo ngesikhathi betshengisela phezu kwemali abayiholiswa nguhulumende besithi incane kakhulu kuthiye iningi limangele, ngoba abasekeli bezanu PF abavamanga ukubotshwa lanxa bengaze batshengisele ezitaladeni ngaphandle kwemvumo. Lanxa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi etshele Studio 7 ukuthi ubengakatholi imbiko yeneleyo ngalolu daba, kubikwa ubotshwe abantu abangamachumi amane abalwa impi yenkululeko. Ababotshiweyo laba bathi i-16,000 Zimbabwe dollars abayitholayo ngenyanga ayibanelisi lutho. Ngokunjalo bathi uhulumende kumele engezelele imali ngoba yibo abakhulula ilizwe. Abanye bathi ukubotshwa kwabantu laba iningi labo kungabasekeli bezanu PF kungaba kuveza ukuthi sokulokudonselana amandla kunkokheli zebandla elibusayo. Kodwa abanye bathi amapholisa enza umsebenzi wawo ngokufaneleyo. Kuvame ukubotshwa abamabandla aphikisayo labalwela amalungelo kaZulu nxa betshengisela. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Okokuqala, kuyadanisa ukubona abantu abadala okumele ukuthi ngabahlezi ngekhaya abalwisana lo hulumende wobandlululo, uhulumende wabamhlophe, sebehlukuluzwa ngohulumende wabantu abamnyama baze bacine besukuma bazama ukutshengisela ngenxa yokuthi khona imali abayihola encane. Kuvele khona kuyadanisa. Umongameli namhla kumele ukuthi uyalengisa ikhanda ngenhloni ngenxa yakhona okho okwenzakeleyo ukuthi abantu abadala sebeze bebhikisha. Kodwa nxa sesukhangela ngelihlo lokuthi abantu laba vele yibo abasekela izanu, yibo abatshaya abantu, yibo abancitsha abantu izikafu zikahulumente zolelize nezinto zama-NGO ngenwa ngamakhadi, ngibona ngani kumele kube yisifundo kibo ukuthi ubunzima bempilo buyasondelela wonke umuntu okhona. Abukhethi ikhadi lezanu, abukhethi izibhayera, noma ngubani nxa ulilunga uyisizalwane seZimbabwe udubo lukhona ngolwethu sonke. Yikho labo sokuze kwabafikela ngezindlini zabo, sengani bangaqhubeka khonapho basitshelela abantu ukuthi bayekele ukusisapota ngobukusekela izanu PF, abahlubuke kuzanu ngoba izanu sibasebenzisile isisehluleka ukubagcina.
Singathi umthetho usuqhutshwa ngendlela yini njengoba sokubotshwa abasekeli bezanu PF? Khona sivame ukubona kubotshwa abaphikisana lohulumende labalwela amalungelo kuphela.
Laba akabaphikisani lohulumende. Abantu ababotshwayo ngabantu abathikameza umbuso kaMnangagwa. UMnangagwa nguye yedwa kanyeza ke sithi nguhulumende. Ulezitha ezikhona kuZanu lazo uyakubona zihlukuluzwa. Bahlupha nanti khathesi uyabona lela kulamantu okuthiwa ngama-G40 laba bangamazane kodwa babaleka elizweni. Ngesinye isikhathi sezwa kuthiwa kulamagama talks lento ezinjengazonezo bexabana bona bebobodwa. So uhulumende wethu lowo ayisikho ukuthi uyabandlulula abantu abamabandla aphikisanayo akabandlululi noma ngubani ophikisana lomnangagwa kumbukuzani kumbe ungapi noma ngubani ophikisana lomuntu obusayo ngaleso sikhathi uyahlukuluzwa abanye babulala ngezingozi zemota kanjalo kanjalo so ukubotshwa kwama ovete akutsho ukuthi khona kule rule of law ngoba vele ngawumthetho khona abantu okumelanga babotshwe bebotshelwa ukubhikisha bebotshelwa ukutshengisela akula mthetho elizweni leli yikuzama kwethusela abantu lokubancindezela amalungelo abo ukuthi angahlonitshwa akula mthetho kuyafanana kuvikelwa umbuso kaMnangagwa njoba sibonile siye layo uhanjiswe ekhodi ngomunyujaha esithi umbuso wakhe layo ngani lobugwelegwele lesingunde ngunde phakathi yikho akuvikelayo khonoko
ukutshengisela kwamahovesi lokhu singabona kusipha uZulu weZimbabwe umfutho yini la engena esitaladeni khonona ngokonakala komnotho
hayi le mina ngobona kwami yimpi yezanu bona beyibobodwa khona ngale abantu bezanu bakhona abafuna ukukwenza bakhawulisana ngakho uZulu weZimbabwe sowafunda ukuthi khona angangeneli impi angayaziyo le impi yomdeni hayi abantu bakithi angikhole ukuthi bazangenela ungakhumbula la ngo-2017 isikhipha umgaba amaovedi wayegijima phambili sathi nansi into yabantu beyalabaloli benkululeko sathathwa lohubhu lwakabhejane lalutholelwa madube kodwa kulanto yaphutshayo khathesi lokhu esikhona back to square one okwatsho abadala lakhona okokwenzakalayo izimpi zabo zezanu abantu abanomali abantu abahlelekileyo qhubeke benzokwabo bangafuni ukugada isitimela lesi esokubhikisha esesibuya lamaovet
umnumzana Mthulisi Hanana ngocubungula izombusazwe njalo elilunga lezabu ibandla lezanu PF lona liyakulandula ukuthi kulokulwisana phakathi kwenkokheli zalo andlale MDC Alliance lithi umanyano weSADC kumele ungenele kudaba lweZimbabwe ukuze kulungisiswe umumo oselizweni leli bandla libe lomhlangano lentathele izindaba eHarare izolo lapho umsekeli kaMongameli webandla umnumzana Welshman Ncube athe lanxa leli bandla lifuna kube lenkulumo kodwa kumele lezinkulumo zibe lendlela ebalulekileyo uNcube uthe inkulumo lezi kumele zibe ngaphansi kumanyano weSADC hathi iPollard ngoba iPollard ilabanye abangela mabandla abawamelayo sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lokuthi amabandla ezombusazwe udaba lokuthi nxa kungazwananwa eZimbabwe bagijimele kumakhelwane.
Uyazi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengeZimbabwe sesaba isizwe esingakwaziyo ukuthi silungise izinto zazo. Silabantu abalengqondo ehlala icabanga ukuthi usizo lwabo vele kumele luvele kwabanye abantu. Labo bantu abakwazi ukuthi njengoluntu, njengesizalwane seZimbabwe siyanelisa ukuhlala sodwa, sixazulule ingxaki zethu. Bona abo bantu abathi bona bafuna ukuthi kuye kuSADC babizwa kudale lePollard kwathiwa kwabahlebuye bonke abama-political actors kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ukuthi kambe kuyini okuphambanisayo endabeni zokhetho njalo kungalungisani bakhalala bayala babopha imtundu bathi bona bangcono kulabanye abafuni ukuhlala phansi kudale elilabanye abantu ngoba bona bazibona bengamaZimbabwe angcono kulabanye abantu ingqondo yona leyo ingqondo embi kakhulu yiyo esibisele emuva ukuthi silabanye abantu ababona ngazani twabona bangamazimbabweni angcono kulabanye abantu bayeyisa abanye abantu abalanhlangani bathi inhlanganiso zeze abanye abantu kazilangqondo okwenziwa ngabanye abantu akulangqondo biyibo labo abantu abathi nxa sokunje bakhalele ukuyahlaba umkhosi next door.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okungaba kubangela ukuthi kukhanye kungani luphambili kakhulu udlakela lokhona nxa siqathanisa lenketho ezedluleyo?
Udaba lwedlakela thina sisezabelweni asikalubona udaba lwedlakela okumanga okuya ngapi. Esikubonayo thina sikubona ku-social media, sibona uChamisa labantu bakhe behamba behlabela sizwe sekubona sokubonakala sokujikelwa amapikitsha ku-social media kuthiwa lezi zikhala zohlamvu. Kodwa akudingi ukuthi uze ube lisotsha kumbe uze ube yi-forensic expert ukuthi ubone ukuthi lolu luhlamvu kumbe lesi lo ngumuntu okobole iwindi leli ngelitshe. Ngamadrama ajayelwe ukwenziwa ngabantu be-MDC Alliance every time nxa kuzaba lokhetho, benzela ukuthi nxa sokufika kukhetho sebedliwe basebesithi hayi ukhetho lolu belungekho free and fair, sakhuluma thina ukuthi kulodlakela.
Ubona ungani kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi indaba zeZimbabwe zingaxazululwa ngabantwana beZimbabwe zibizelwa umakhelwane?
Vele kuyayangisa ukuthi amadoda amadala asiwathembileyo le abantu esicabanga ukuthi bahlakaniphile bafundile baqeqeshile ngoprofesa kulokuthi njengoba njilo ngaphambilini kulokuthi bahambe bayekuthi bamlanda umnankagwa bathi hey mnankagwa abantu bakho bezanu bayasitshaya lapha kuhlaliswane phansi kukhulunye babhizi badinga ukuthi bathole isimpathy kumbe uzwelo ku-international community.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo.
Siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Iye uqhakathekile ukuthi SADC ingenele kuseselesikhathi, kanti ke njalo njengalokhu kukhwabitha ukuthi ingenele odabeni lwama-sanction. Ama-sanctions abangwa yikhona lokhu ukuthi akulakhetho olukhululekileyo kuyashayana ngesikhathi sokhetho. Amabandla aphikisayo kavunyelwa inkululeko edingakalayo ezakwenza ukuthi bakhankase bengavinjelwanga bekhululekile. Zona lezo zinto nxa ngabe SADC ingangenela yenza ukuthi zingabi khona, kukhululeke abantu bonke kungakhathalekile ukuthi bakulu uphuhla ngothi. Yiyo indlela elula eza kwenza ukuthi ama-sanctions asuswe. Nxa bengafuni ukuthi bangenele kulokho ama-sanctions kasho zasuswe, azasuswa kuphela nxa ngabe bengenele kulona lolu daba, basusa zona lezo zinto eziyimbangela yama-sanctions. Ngakho ke baqondile abe-MDC Alliance ukuthi i-SADC ingenele kulolu daba, kukhona lokho efanele ukusebenze. Ingangenela-ke iyabe isitshaya inyoni ezimbili, kuzabe sokulokhetho olukhululekileyo, kanti lama-sanctions nxa ngabe ukhetho olukhululekile, umthetho uhlonitshwa, le-constitution uhlonitshwa, namalungelo abantu ehlonitshwa, azasuswa.
Ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukuthi lungani luphambili kakhulu udlakela lokhona nxa siqathanisa lenketho ezedluleyo?
Okubanga udlakela iZANU-PF. iZANU-PF iludlakela iZANU-PF ngegazi. iZANU-PF iphila ngodlakela, ihleze embusweni ngodlakela, idla ngodlakela, iphila ngalo, iwina ngodlakela. Ngakho kayihlukaniseki lodlakela. Nxa ingasabanga lodlakela kunjengokuthi nxa ingasela corruption ngeke ihlale embusweni, ngokuba ihlala kuphela nxa ngabe kule corruption, ihlala kuphela nxa kulodlakela olunge oluvimbela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ngakho ke kuso sonke isikhathi iZANU nxa isesembusweni udlakela luzahlala lukhona.
Ubona ungani kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi indaba zeZimbabwe zingaxazululwa ngabantwana beZimbabwe zibizelwa umakhelwane?
Kuzamela ukuthi abantu beZimbabwe bakuzwisise ukuthi iSADC, iUnited Nations, iAfrican Union, iCommonwealth noma ngubani ngeke ayilethe inkululeko eZimbabwe. Inkululeko izalethwa ngabantu beZimbabwe besukuma bona ngokwabo. Nxa kufanele bayejele, bayejele. Nxa befanele batshaywe, batshaywe. Nxa befanele bachithe igazi, bachithe igazi. Ngokuba nxa bengavumi ukuthi badlule phakathi kwalezo zinsizi ukuze bakhululeke, bakhangelela ukuthi kuzavela kwabanye abantu inkululeko, ayisoze kwenzeke. Kuzadinga dinga thina sibe losizi, kuza dinga thina sichawe, kuza dinga thina sibe semgwaqweni, kuza dinga thina sivalelwe nxa sivalelwe, kuza dinga thina sichithe igazi nxa kufanele sichithe igazi, ukuze sikhululeke, ukuze ilizwe livuke, ukuze kube lemisebenzi, ukuze icorruption iphele, kube lokhetho olukhululekileyo. Umbuso wobandlululo, umbuso wecorruption wedlule, uzasuswa yithi abantu bezimbabwe. Yebo, kambe emhlabeni bangancedisa ngandlela thile, kodwa kasiba bazahamba phambili nxa kuzabuya inkululeko. Kuzamele ivele kithi kweyethu isacrifice, yiyo kuphela into ezaletha inkululeko lelizwe ukuthi lihlaliseke ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Gatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abangamachumi amathathu lasithupha 36 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyesibili leyakuqala sebefika phose izigidi eziyisithupha 5.7 million. Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba oluthi umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro ulandule ukuthi ugatsha lwakhe yilo olwenqabela ukwenziwa kokhetho lwama-by-elections elizweni. Ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC luhlezi lusithi imigoqo ye-COVID-19 eyafakwa lugatsha lwezemithetho eyafakwa lugatsha lwezempilakahle yiyo eyenqabela ukungaqhutshwa kokhetho elizweni. Iphephandaba leChronicle lithi iqembu leNgilande elomdlalo wenguqu eleNewcastle United silifuna ukuthenga umdlali weZimbabwe uMavelas Nakamba odlalela iqembu leAston Villa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Bonani sanibonani bantu bakhethele njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, kodwa ke izanu phefu loba abantu bengayenzani vele izanu phefu yezibulalelizwe ukushona kuqanjwa umanga kuthiwa masanshini nampo ke sebeqalile ukubhova. Umnankakwa vela sopresident umhlaba wonke sikhuluma kanje uyakhala abantu baphelelwe izinkomo izakhamuzi sezingabayanga manje ngenxa yesela leli umnankakwa le selokhu kungene yena umhlaba wonke uyakhala ngusela. Usela kabucontroleki inkunzi kayicontroleki elizwe balungisela yena njengalokhu ebulala abantu wonke thumba abantu esenza bonke lobu bubi lokhu manje singabala nje izinto ezisemehlweni kaZulu ezibonwa ngubani bani. Bahlele ukulungisa umgwaqo, babuthi imali yonke befake ezindlini emabhenki kakula mali ama-election ubutsotsi kuphela bayariga namanje vele umnankakwa kula muntu ongamvoteli. Abantu bonke bayakhala ngendlala abantu bathwele nzima kula muntu ongamvotela lo loba bengayenzani akula muntu omfuna abantu bakhatela abantu babemnyanya umnankakwa. Mhlawumbe wonke yamnyanya lo muntu lo kambe ngibani umuntu ongavoteli umnankakwa ekwazi vele ukuthi akula nto ayenzela abantu. Abantu bakhathele ngaye lo muntu, bakhathele umhlaba wonke abantu vele sebephenduka izigqila nemali kabayitholi manje umuntu onjalo ungamfunelani.
Salibonani msakazi weStudio 7 ngapha ngesebhinga ngiyathokoza ngolalela inyuzi zanamhla. Ngiyamangala abantu bezanu nxa besithi i-MDC lokhu ngiphazuke siba ngamaphatha ama-MDC amaningi wonke amaphatha aseZimbabwe vele ngamazisanu babusuka babale ngibekele izano ukuthi izano yangkhona sisplite kaningi kule MDC kuze ninga kule 20 amaparty afonywa ngemuva kwezano ukuthi abantu abala ngamazano bonke babaleka uzano ngenxa yokusola izano yakhona engathi MDC sibe lama MDC abaningi abe sekhohliwe ukuthi abantu bangkhona basuka ngaphi ngamazano babaleka izano ukuba itshintshile ibizo yangkhona babe ngamazano abantu bonke basuka ngenxa yokuthi babaleka lokungezwani so angizwisisi ukuthi sithi MDC lamaparty amaningi izano yenza amaparty amaningi abantu bonke laba basuka kuzano
Salibonani, salibonani, basakazi be Studio 7 nabalandeli. Linjani kodwa hayi siyaphila, siyaphila. Sibonga nje indaba elisinikeza zona. Amalanga wonke sengathi ningaqhubekela phambili lingadinwa kuze sibe namandla lathi ukuthi singaba tuba seZimbabwe sazi ukuthi silandele into eyenzakala ezweni lethu. Okhulumayo lapha eNkoli Thobela Bram Fisher. Hayi ngimzwile lapha nomfowethu omdala mayethi khona uzaphuseka khona sibuye ekhaya. Hayi ngisithi mina imota mayake yachayisa ukuzuyigibele kumele ube show ukuthi hayi ipanel bithwe kahle abakukondishini. Hayi uzapha hayi asesamthembi kahle ngoba uka wasifaka mpela edakeni udaka manje siloke sikilo safakwa nguye uzapho. Hayi sithi khona umqondisi ake simpheni chance ke sibone ukuthi uza nani. Umqondo omutsha ongathi usakhaliphile kancane sicabanga ukuthi ungasenze into engcono ezoba lomphumela omuhle. Hayi uzapho hayi wasichokoza mpela wasichokoza 80% ye youth yasesindebeleni mawungabheka ayikho ezweni kuyindaba ye kakazapho. Istrategy sikazapha zange saba sihle ngendlela ekahle yikho kwacost ukuthi abantu sigcine siphuma elizweni sibaleka sikhlukunyezwa sichayo. Hayi ngiyabonga abalandeli nabasakazi be Studio 7 ngithi hayi asambeni sonke siyobhalisa mpela sivotele umqondisi ngiyabonga.
Salibonani ku Studio 7 ngabe linjani ngindawo zonke yonke ngabe limamele Studio 7 abasekeli abasakazi. Ayi ngithi ngikhulume ngalaba abasemtshatshane abahluphekileyo ngesikolo abantwana besikolweni abahamba 22 kilometers ngelanga vele kakukho kungaphuma zihlobo zama kukho vele into zonke lezi zisukele kubuseni khona le phezulu kubumnanga abasekeli bakhe kungayisikho kungabantu abananzileli ilizwe lonke ukuthi liyahlupheka ngabe isikolo sikhulu kodwa ngoba banaka indawo zabo yikho kunje sihluphekile emadebhelelini sihluphekile sihlupheke ngakho konke nezinyembezi zami zisehlashiwa ngikhali nyembezi nxa ngisizwa la mayuta akhona ethika busa umnanga azafela esikhundleni bona babheke iCanaan thina sibheke isihogo esiphakathi kwaso bona babheke iCanaan nampela mina ngihleli ngisiza ubaba wabantu abami ekhuluma ngomntana ngagwa kanje hayi ngangcono umuzi uchitheke sibili ngiyabe ngimbona ukuthi ingqondokazi ikho vele kazisebenzi ngoba wenza into ayicatshangelwayo khona lokho kudla kutholayo ngalesi sikhathi yikho okumenza akhulume njalo ngabe yizinja ngasithi kufakwa imaster ukuthi zidlume kakhulu manje ngabantu bafuna ukudla kwasenalesi sikhathi basasuthi khona kuzobajikela bangamvoteli abakuboni indoda kumele uyibone indoda ecabangayo ecabanga into yakusasa ikusasa nothi laba abacabangela isikhathi sabo samanje sokuthi sebesifutha besuthela ukuthi bajike iy'ngqondo zabantu ukuthi bavotele umnangafo sokunzima engikunzima show ngizwa ngikhala ngilo mkhuleko ngaphakathi ngikhulekela wona amayuti nomnangagwa labasekeli bakhe bonke abamlandelayo ukuthi unkulunkulu sengahambela kibo abachayi njengofaro kwenzeka kufaro ngamunye ngamunye athole isijeziso ngamunye kube le nto enzima ayibonayo ekuphileni kwakhe umkhuleko wami ulapha ulezinyembezi ngoba hluphekile ma uze umuntu wethu ucine ku-grade 3 ufisa ukuthi afunde akulanto vele angayenzi kunzima sihlobo sankulunkulu kunzima unkulunkulu angazi ukuthi angasibona kodwa uyezwa imithandazo yethu ngiwazi ukuthi uzasiphendula nini. Besicela siphendule kusesemasini. Hayi sesihluphekile sokwanele sokuzwa uNkulunkulu. Lo ngusathane osebenzayo kulelani lizwe, kodwa sicela ukuthi siyimathebelelini basikhuphe, basikhuphe kibo. Basale besenza bona lo mnakagwa wabo, thina sebesikhuphile. Lathi sifisa ukuyahlala nabantwana bethu emakhaya. Sisekudeni kunje, asikwazi ukuthi abantwana badleni, sizwa nje kuthiwa abantwana kunje kunje ungazi, ufisa ukuzibonela kodwa kusehlula. Ngiyabonga, kunzima, ngikhuluma ngenhliziyo ebuhlungu. Ngiyabonga.
Lawu-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, sokuqhamuke inkulumo phakathi kweziphathamandla zelemelika ezogatsha lwezempilakahle ngosizo olwaphiwa ingcwethi zakwele China, lapho kucatshangelwa ukuthi yikho okwadabuka khona igciwane le-coronavirus. Indawo yelebho edolobheni le-Wuhan ethiwa yiyo eyalungisa leli gciwane ibikwa yaphiwa imali lugatsha lwe-CDC olwemelika. Kodwa ukhokhela ugatsha lolu, uDokotela Anthony Fauci, wavuma ukuthi ugatsha lolu lwanikeza ilebhu ye-Wuhan imali, kodwa uthi kwakukudala kakhulu leli gciwane lingakaqhamuki. Kusenjalo, sokuqhamuke njalo omunye umkhakha wegciwane le-coronavirus kwelengilandi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona le, uMnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Akhona ama-variant amatsha ababalayo okubalelwa kanye ne-Delta Plus, njengoba sazi ukuthi kuqala kwakule-Delta kuphela, kodwa-ke kathesi khona enye sebeyibiza bathi Delta Plus. Kodwa-ke okukhanya kuhamba ngendlela enhle ikuthi igciwane leli likhanya linqotshwa ngama-vaccine la ahlatshwayo, ama-vaccine afana nabo-AstraZeneca lamanye o-Johnson Johnson bakhanya bayenelisa ukuthi xa ukuthi wajova kukhanya ukuthi akubi lomthelela omkhulu kakhulu. Kodwa-ke khona abantu abatholakala beseselazo impawu ze-COVID balokho besibakhona, kodwa-ke sekusezingeni eliphansi kakhulu. Kodwa iloba nje emalangeni evikini esivela kilo kuye kwangathi kuyaqansa, kodwa-ke bekuqansa abantu abatholakala benalo igciwane, kodwa bekungaqansi isibalo sabantu abalaliswa esibhedlela. Abagcina sebelaliswa esibhedlela bekuyibona labo abanqa aba ukuthi bengathathi i-vaccine ngenxa mhlambe abanye besala ngenxa yenkolelo yabo, abanye besala ngezizathu thize. Kodwa-ke bona labo bebagcina sebesiya esibhedlela. Kodwa-ke lokulahlekelwa kwempilo zabantu besekusesibaleni esiphansi kakhulu, okuyinto ejabulisa kakhulu ngendlela obekuhamba ngakhona.
Bona abantu bayagqoka na ama-mask beqhelelana njengalokhu kade kusenzakala esikhathini esidluleyo, kumbe sebehlatshiwe amajeksi senabantu sebengena yonke indawo bengagqoki ama-mask lokunye njalo?
Abantu ukuqhelelana basaqhelelana, kodwa-ke akusase yiyo leyana indlela leyana yokuqhelelana leyana yakudala. Lapha e-England into engibona ukuthi eyenza ukuthi bengasaqhelelani kakhulu kungoba uhulumende waqinisa umthetho kakhulu ukuthi abantu lapha ukuthi bajove bathole ama-vaccine ngobuningi babo, ngoba abanye ngisho lakathesi usazama ukuthi aqinise umthetho ukuthi nxa ungabe usebenza kwezomtholampilo noma usebenza la kuma-nursing home, xa kuwukuthi mhlawumbe awuvumi ukuthi ukuthi uthole i-vaccine, bathi bazagcina besenza ukuthi abantu bengahambi emsebenzini, abantu abayabe kuleso simo. Xa ukuthi ungafuni i-vaccine kuya kuvalayela ukuthi uhambe wena uyezidingela umsebenzi kwenye indawo, kodwa ungasebenzela uhulumende nxa uzazi ukuthi wena awutholanga i-vaccine. Ngenxa yokuthi ikakhulukazi abantu abasebenza kuma-nursing home, uhlupho lwakhona ngelokuthi basebenza labantu abadala, njalo abanye basebenza labantu aba-vulnerable, abantu mhlambe abanye abalemkhuhlane thize. Kodwa-ke nxa ukuthi umuntu engazange wathola i-vaccine kuba nzinxa ukuthi lwana umuntu lo yabesebenza labo bantu asebekhulile noma abakuma-nursing home, uzabuya le virus evela leyo phandle ayiphathele labo, kube sothola ukuthi mhlawumbe sokusenza ukuthi kulahleke impilo zabantu abaningi, njengalokho sasikubona abantu abaningi abalahlekelwa izimpilo ngesikhathi i-COVID iqala. Sawuthola ukuthi mhlawumbe kuma-nursing home kwakuyenela ukuthi kudlule mhlawumbe abantu more than 50 okwakuyisibalo esasikhulu kakhulu njalo esashiya abantu bejikile kakhulu.
Umnumzana Difa wajabhe Bango Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ngambe ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko kungaba kutshengisani. Ibandla le-MDC Alliance lithi akungenele umanyano we-SADC ukuze kube lokukhulumisana kwenkokheli yezombusazwe phandle kwedale le-Pollard. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.